ukuhlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 12 kumvimbitho 2022 igama nguNtungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
emadala yikho lapho esitele khona ngo 4 PM ukubana irally ofala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Amapolisa azimbe umkhokeli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uwenza umhlangano wokukankasela ukhetho emarondera namuhla.
Njengebandla elibushayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela luyenzakala.
Umgcinisihlalo wezanu PF unkosikazi opha Mutshinguri kaShiri ube lo wakhe umhlangano eKaroyi lapho atshele abalandeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele ibandla likaChamisa lona adinge labathengisi. Silazo ezemaphandleni ezabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa alise umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wakhe wokukhankasela ukhetho emarondera namuhla. Abalandeli baleli bandla bebephume ngobunengi kodwa bathe befika enkundleni yerudaka lapho bekumele kuqhutshelwe khona lumhlangano bathola amapolisa erayothi abehlome ngemibhobho izamboko kanye lezinja evimbe intuba esithi akulamuntu ongenayo. UChamisa uzame ukukhulumisana lawo kodwa ajamile amxwayisa ukubana achithe abalandeli bakhe bebuyele emakhaya. Ukwenzile lokho uChamisa wabatshela abalandeli bakhe ukuthi kabalwi lamapolisa lanxanje evimbe umhlangano wabo. Ibandla le-TCC like lagijimela enkantolo kamantshi kanye le-High Court kodwa alisitholanga isinqumo ebelisikhangelele. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko enkundleni ye-Twitter esithi amabandla ezombusazwe kumele elandele umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act ngaso sonke isikhathi nxa ezaba lemihlangano. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa umnumzana Gift Ostalosi Siziva yena othi baya phambili ngeminye imihlangano abayihlelileyo egoqela owe-Bedbridge kusasa.
Sapla emapoliseni basitshela ukuthi asifananga siqhubekele phambili ngendaba yokuthi abavumeli ikarali sakhiphe ikarali baphenduka njalo besithi imopha ayisivumeli ukuthi sihlangane. Esikubona kuyinto erong sahambe emadale ngenxa yokuthi ngabantu abahlonipha amadale njalo bafuna ukuthula elizwe. Emadale yikho lapho esitele khona ngo 4 PM ukubana irally ofala ngiye phambili bazasipha impendulo phambili okungako ukuthi iyabe ingasela ncedo.
Kuliphathe njani lokho?
Emthethwandaba sihambile ngenxa yokuthi sihlonipha imthethwandaba elizwe ukuze sitshengisele ukubana singabantu abafuna ukuzobusa elizwe ukuze liye phambili ukuze lithuthukele. Yikho sivume ukubana siye emthethwandaba njengabantu abahloniphayo imithetho yelizwe kodwa kuyatshengisela sobala ukubana kuzaba yindaba eyinkinga unxa amakhothi eqhubeka phambili esenza njalo ukubana isho ama-political judgment ngenxa yokuthi thina siyahlonipha amadale kodwa sikhangele ukuthi amadale engabi part and parcel of abantu esilwisana labo bezanupevu ngenxa yokuthi thina le zanupevu siyancintisana ukuze sibuse ilizwe.
Kusasa la kumalanga alandelayo siyazi ukuthi lile mihlangano endaweni ezitshiyeneyo. Iza kwenziwa yini leyo mihlangano kumbe sizabona livinjwa njalo ngamapolisa?
Siyaphambili ngemhlangano kusasa sabe se-Bedbridge suke-Bedbridge se-Cholocho-Cholocho Binga. Asisoze samiswa izanupevu kwenza imihlangano ngenxa yokuthi thina esikufunayo kubana izanupevu iphume embusweni ngendlela esemthethweni indlela yama-election. So asicabanga ukuthi izanupevu nxa bafuna ukubana thina sekampen abamise ukhetho ngenxa yokuthi ukhetho lihamba lamakampen amakampen yiyo asemthethweni ukubana abantu beyazakale kuZulu so asozisamiswa iZANU-PF ngenxa yokuthi iZANU-PF ayisoze yaba lo mthetho on its own so kufanele ukuthi thina njengebandla ikosi asozisamiswa iZANU siyaphambili abantu bethu fanele bekwathi zimisele ngenxa yokuthi bazabulala ababulali ngenxa yokuthi bazabopha babopha ngenxa yokuthi esikwenzayo kusemthethweni siyinhlanganiso esemthethweni enakekelwa ngumthetho welizwe njengayiZANU-PF
umnumzana Gift Ostalosi sisiba ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change kusenjalo umgcini sihlalo weZANU-PF unkosikazi Opha Motshenguri Kashiri ubelo wakhe umhlangano wokukhankasela ukhetho eKaroi ekhululekile engaphanjaniswa ngamapholisa uMotshenguri utshele abalandeli beZANU-PF ukuthi bevotele ibandla lakhe hatshi elikaJamisa lona athi ngelabathengisi uthe njalo ufuna ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 yesine ukuze enganyenyelwa yilo mkhuhlane ngoba efuna ukuphila okwesikhathi eside ukuze evimbe ibandla likaJamisa ukungena embusweni sibuze ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ukuthi uthini ngokuvinjwa komhlangano kaJamisa ngamapholisa
into one kumele ngitshele yona amapholisa kasiyo ZANU-PF amapholisa lugatsha lukahulumente and leyo into abayizelwe yinto embi eluhlaza mina njengomunye wabalandeli bebandla leZANU-PF ngiyakukhondema ngokwalona babaliselani kusokwenza ngathi awumbesebenzi inyamazane esize sabayo asinesabi thina abakaJamisa sibabelele bekuthi kungabuya ukhetho sibadle sibathezele hhayi ngedemokrasi sikhona so amapholisa lawo ukuthi bakuthatha ngabi khonoko ngezinye indlela yibo abanye abangikhona abasebenza ukuthi bona kungcoliswe ibizwe likamongameli wethu ubaba umnangagwa kungcoliswe futhi lebizwe leZANU-PF it is not ZANU-PF into ebona irayiliyana ingenzakali yibo abazenzele kokubana ngokubona kwabo but mina ngibona ngantwa when we're coming towards a phase like this election ebuyayo why do you stop abantu ukuthi bekhankasa ngoba umongameli uthe yena we want this to be a free and fair election elako konke okutshengisela kuyona kuhamba kuhle njalo izolo ekhuluma lama-ambassadors amazwe achiyechiyeneyo ukhulumile kona wazathi kona lani ma-ambassadors siyafisa ukuthi kona libe khona li-observe kodwa lilandele imithetho yelizwe ukuthi libe-accredited so labo futhi abebandla likaJamisa I hope balandela imithetho yonke ekwenzele yona babe le mvumo ukuthi benze lawo marareni if they do that and amapholisa abelokhu esala futhi amapholisa lawa they are counter revolutionary they are counter ispirit sikababa upresident wethu umnakako esho ukuthi khona kube lokuthula njalo ama-election la abe free and fair
uMongameli Mnangagwa sesike samuzwa xwayisa ukuthi abantu bakhankase ngokuthula kodwa lanxa kunjalo sesike sabona kusiba lodlakela kuhlaselwa ikakhulu abebandla likaJamisa uthini ngalokho
well khonoko kusuka kuhluphe kakhulu ngoba njengebandla elibusayo siyala udlakela kodwa siyalubona udlakela lwenzakala siyeza ukuthi abanye kuthiwa hhayi ngabethu abeZANU-PF kuphume futhi kwezindawo kuthiwana hhayi nabakhona ngale abaplantiweyo ukuthi benze khonoko kodwa futhi ukubona hhayi konke isikhathi ngabanye bethu babe ngosanqondo abangafuni ukulandela umthetho abangafuni ukulandela izixwayiso ezivela kubaphathi bethu ngitsho phela umongameli nabasekeli bakhe behambe bekhuma ngokuthi bona ukuthula bakithi kodwa uthole kulo munye umuntu yena uzenzela okwakhe phela kuyatholakala khona kwana even emulini
umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 521 belomkhuhlane lo. Abangamachumi ayisithupha lantathu babo 63 ngabantwana besikolo. Bonke abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bedlula inkulungwane ezinhlanu 5219 kuthi asebebhubhile bangu 5,412. Kweze maphandleni isivande sokulima ngokuthelezela eseguyu chelesa irrigation scheme sesivuselelwe ngoncedo oluvele kunhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development. Izakhamizi zithi lokhu kuzipha ikhono lokuxotsha umangoye eziko lonyaka njengoba izulu lingananga kuhle. Kubika walphetincube.
Isivandelesi sesileminyaka phose emihlanu singalinywa ngemva kokuba inkampani ezesa ivale amandla kagesi kule ndawo ngenxa yesikwelete esesikhutshwa sisenzwa izamaslo kanti nezifulo bezithala indawo ngenxa kodwa konke lokhu sokulungisiwe. Omunye wabalimi kulesi sivande umnumzana Ernest Mpofu uthi kubalulekile esabelweni sezansi emandebeleni ukuthi kube le nhlelo zokulima ngokuthelezela ngoba izulu lihlezi lisilela esikhathini esiningi.
Sikubona kuqakatheke kakhulu ngoba asikhangeli phezulu, siyalima lanxa ilanga lishisa, lanxa kunjani, lanxa kuqanda. Sibona kuqakatheke kakhulu sithi sithelezele kulo khayeni phezulu. Inhlelo zokuthelezela ngithi lapha emathebeleni south ziqakatheke ukuthi zisilele.
Esingenjalo isakhamuzi unkosikazi Makara Dube uthi loba sebeqalile ukulima kwesabela ukuthi kuzafika isikhathi lapho abazahlutshwa ngamagetsi okupompa amanzi njengoba eke yavalwa nje ngenxa yesikwelete.
Amanzi ayesifethile singakwazi kakade sigaka sifethile kukange kwilezulu mfumbi sihamba kahle siyatora silili kudla sizosisapraya abanye babuye basithenga khona.
Ukunqineka kwamadube kugcizelelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabalimi beguyu umnumzana Gifford Moyo.
Isasebenza le irrigation scheme since from 1995 yayisenza kuhle kakhulu aqalisa ukuba lo isigaba nesigaba ngenxa yokuthi kwesikhathi izisa isiswelakale. Yikho lakathesi besicela kakhulu ukuthi ngabe kuthiwa izithunywa zikahulumende lezi ngendlela engizithatha ngayo ziyaqinisa ukuthi ubudlelwano bethu lezisa benze kahle because nxakathesi silima i-32 hectares kade singasukubala ama-84 hectares which means siza kuba lobunzima obukhulu kakhulu nxa izisa iswelakale.
Inhlanganiso ye-International Fund for Agricultural Development, IFAD, ivuselele isifande lesi isebenzelana logatsha lukahulumende ole-agritex phansi kohlelo lwe-smallholder irrigation revitalization program. Umqondisi we-IFAD unkosikazi Joanna Kentaranta uthi abalimi sekumele basebenzise indlela zesimanjemanje zokulima ukuze benqobe ukuguquka komkhathi okwehlisa isivuno i-climate change.
We have been driving around here in this area and this everything is extremely dry.
Ekubhodeni yethu lapha sinanzelele ukuthi kuwomile kakhulu. Ukuswelakala kwezulu lokhu kuphazamise ukukhula kwezilimo kukanti lezifuyo zingaswela amanzi.
Ukhansela kaward 14 umnumzana Finas Maphosa uthi izakhamizi zingasebenza nzima indlala sezayizwela kubomakhelwane.
Siyajabulisa kakhulu ngoba sesibona ukuthi definitely impilo yethu iyatshintsha okwathe sivili khona kele kubona sivili hayi kuyasijabulisa kakhulu and sokulapho kulokubelo khona okungancedakala okungenza ukuthi abantu mhlawumbe baphile.
Lanxa isivande lesi siyi-84 hectares balutshwana abalimayo kwamanje ngaphandle kokuthuthukisa isivande seguyu i-IFAD incedise njalo abafuyi benkukhu lembuzi emakhaya ngokubanikeza izifuyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseguyu eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana belami uzithandekile Mhlanga. Namhlanje sihlaziya izehlakalo zodlakela eziqhamukayo elizweni kwezombusazwe kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections. Sixoxa noNkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project elwela ilungelo loluntu, eqhuba uphenyo lokwenzakala elizweni ibisiveza impumela. Siqale ngokumbuza ukuthi phakathi kokudingisisa kwabo lukhona yini udlakela oluqondiswe kwabesifazana, abantwana lasebeluphele okuthiwa ngesiNgisi ngama-vulnerable groups.
Umama ekhlungweza ngale olokhuzwe ekhanda ngento eshaphu yabona yingamo waphuma ukuthiwa ngumntu yathilizo lakhe waphuma igazi lokhuza emehlweni yakhe. Nasikhangela njalo udlakela olwenzakale ekhwekhwe lapho kufe khona uMboneni. Ngiyabona liyakubona lani ukuthi kuthiwa uMboneni uthiye umntwana oyikhazana. Lo mntwana uvuke kasela baba ngenxa yodlakela. Asikhangeleli abatshaywa ngamatshe kuphela kulolu dlakela. Baningi abacina sebephathelane lodlakela lonilolu. Ukufana labazali bakaMboneni bebengekho kurayi kodwa labo sebebanjwe ludlakela lona lolo bezekele ikhwekhwe. So izinto zona lezi esizikhangeleleyo ukuthi izinto eziphatha abantu abaningi, okungaba ngabantu abadala, okungaba ngabantwana abangamankazana kumbe abantwana abasakhulayo.
Inhlanganiso yakho nxa isiveze lezi izehlakalo, iwaphi amanye amanyathelo ayathathayo? Libona ingani kuyasiza yini ukuthi kuqede lolu dlakela?
Esikwenzayo yikuthi sisebenzelana lenhlanganiso ezifana leZimbabwe Human Rights Commission, lapho esihambisa khona ukuthi lokhu yikho okwenzakale kulindawo. Kwezinye isikhathi bayasincedisa nxa iy'ndleko zakhona zokuthi bancede ababe bephulelwe ilungelo labo. Njalo nxa kulabalimeleyo siyabahambisa njalo ukuthi benelise ukuthi belashwe. Nxa kukhona abafuna ukuhambisa iy'ndaba zabo kumthethwandaba, silakho njalo ukuthi sibancedise ukuthi bathole amagqwetha azakwenza ukuthi iy'ndaba zabo zihanjiswe kudale lomthethwandaba ukwenzela ukuthi amalungelo
abo. Liyafinyelela yini ukuthi lixoxisane labezombusazwe, uhulumende kumbe amapholisi kumbe hayo kwena kuphelela khonapho?
Siyafuna kakhulu ukuthi sixoxisane lamapholisi kukhetho luka-2018 bese lobudlelwane obuhle kakhulu ne-National Elections Command yamapholisi. Kodwa kwathi kudlula ukhetho ubudlelwane bona lo baphela. Asazi ukuthi kuqedwe yikwini bebesithi singabhalelwa ukuthi akuzophendula iincwadi zethu. Sikhangelele njani ngoba amapholisa nxa sikhangele kusekelo sombuso balomlando omkhulu kakhulu ukuthi balondoloze ilungelo loluntu. Sikhangelele ukuthi basebenzelane lathi. Siyasikhathazeki ukuthi baya kuphela kodwa bengakhangisi amanye amacele lakho kokulezizalwane.
Leo bekuyingxoxolo Nkosazana Justina Mokoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo kuhlelo oluphathelane labesifazana umgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba. Ba
linga lichona njani izilukandaba sedibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sibhoxa nomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zemandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota
abantu bemathebelelendi balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota right uregister ukuvota kulalaba aba-actively involved in this don't because siyakubona thina masibe ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals emathebelendi ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy at the end of the day makuthiwa wavotwa nothing happens kuthi umgwaqo wethu olotshu yesabe kushoisichibi nje weplan to the mail akula umuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on bakithi ngabantu beMRP bebayimsindo bese bikhamaze why ukhasha abantu laba lalapha lalapha okwesibili njengoba ngitheka ukabili yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi mangishuka lapha ngikuthwa ngeregister ukuvote ngiregisterlani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i 20 minutes ingekho mina sengikaze ukubhala amaphepha nje ngiyavota amatamatisi ami abengathengwanga ukuvota kunginikezi mala unginikeze isinkwa akunginikeze noma izuka so bazitshela nje ukuthi we have to look for life nokudla so into yakhona ikabile njengoba ngisilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni semandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF
angikholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebeleland osekhokhela i-CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebeleland bese bevota abantu beMathebeleland bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa ye-experience yabo kunezinto okufuze eziningi okufuze ezitshintshe hhayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebeleland bhekana ne-CCC abantu beMathebeleland baya bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi i-example enkulu ngunkosana Moyo olishona according to isintu ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho angini kodwa uthe mayephi uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abasishonele ispecial bathi lindebelele ngunkosana shone nakula nkosana emashonaleni so bayali ukumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lowo muntu ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotele ngoba besazi ukuthi we are wasting our time abagcina bengavoteli labakibo leZAP bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi into leyo esula uJoshua Nkomo le so lnazitshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba maramba afungwa so babhizi nje bazivela impilo zabo abanye benza naleyi active resistance we are not going to participate that's what happens in Matebeleland so ukuthi ungatshintshwa nje ukutshintsha igama kuthi sokulokhuphe osengumphokeli we-CCC as long as uChamise engasukuma wathi esisupport ukhuphe ngoba ngithi uChamise uthi ebona ukuthi sokungena ukhuphe wase warebel against ukhuphe babhekile abantu beMathebeleland babona ukuthi nje abantu ababasetshenziswa kuthiwana oyale hhayi bade wathi sithengisa amatamatisi ethu so into engabakhuthaza yi-overhaul ukutshintshwa totally kwe-attitude yabantu beMathebeleland baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokheli omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi i-attitude yabantu le isitshintshile otherwise without that vele nje abantu beMathebeleland basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe ngenkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe kuwo wonke umuntu abantu bantshintshe i-attitude yabo i-America ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba bathi bephakathi kwenkinga ama-trucks nje sebajikele ezinsini ezinzima kabo
lo-ke bekungumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu-Chris Gande asibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris siziqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu likamaskandi eligxile kwezokholo ele abagcini bemfihlakalo. Leli qembu litabuka enkayi kodwa licula likwele South Africa. Idlalante leli lilengoma ezilichumi njalo isihloko salo sithi umhlaba wethu. Nangu umholi weqembu
obingelelayo uMartin Mpandla ozalwa enkayi esigabeni sasemthoniselwa. Sinonyaka lona unyaka wesibili sisungulile iqembu labagcini bemfihlakalo nama album angu-2.
Ingoma ezikuleli dlalante sigoqela ethi sengiyamethemba. Uthando ndodana yami kanye lale ethi litholakala njani idlalate Mpandla?
Abangathanda ukuthenga ingoma zethu bangathola kule namba 083 59 46 046 nabo Facebook page abagcini bemfihlakalo band.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Engakucela nje ukushiya kubalandeli ukuthi sacela i-support njalo sithembisa siliqembu labagcini bemfihlakalo ukuthi sizobanikeza umsebenzi omuhle onenhlonipho onothando nenduduzo nemvuselelo. Sibonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uMartin Mpandla leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo ngale ethi lingo ma
usomi umfana mncane odlula bese yimu idlala ibuzu sompi isagila mfana wami ngisingeke sibe phansi phansela bithu lasenka singezwa umkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbeli ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke mfana wami kwaxuphuzela izinso amadoda lingabe sewesewizile yina usomi umfana mncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume yisho kanjalo mngani wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu kulezo zinto eziphezulu phezu kwezinye uze
Sunga madoda bacula ke kamnandi lapho abagcine bemfihlakalo besivalela uhlelo lwethu. Sizigqibe ngebezihamba phambili. Amapolisa e-Riot avimbe umkhokheli webandla le-TRIPC uMnumzana Nelson Chamisa ukwenza umhlangano wokukhankasela ukhetho eMarondera namuhla. Kwato umgcinisi sihlalo wezano PF unkosikazi oPamuchinguri Gashiri ubelo wakhe umhlangano eKaroyi lapho axwayise abasekeli bebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa ngoba ibandla lakhe lingelabathengisi. Kwanele Mthwakazi, asiveni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa. Yimi untungameli Nkomo.